Intebukala singafuna ukuthi sisebenzulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi siyaba ne-speculation ku-social media like last week ezileyo lapha kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. Ezinjeyemangalisayo zathi namanye ama-service station bayesebethola seyimeseji leyana nawo sebeqalisa ukutshintsha ukukhwenza intengo ye-fuel. So siyaba-advisor ukuthi i-social media iWhatsApp, iFacebook, ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Why lithi iqakathekile ukuthi ibe khona. Kulezinye izinto ecommunicate-a kuhle, but not always. Yikho sifuna babekwazi. Okwesi-two, iqiniso, intengo yezinto seyikhwelile. Indawo eziningi uyafika bethinta ama-prices on daily basis. Nxa bethenga, siyabakhuthaza ukuthi bashop around you, rising and waiting here. Then, okunye, kulama shops, amanye ayathengisa ngerandi, ayathengisa ngeyouth, ayathengisa ngepula, bathengisa ne-RTGS. Nabo siyabakhuthaza ukuthi nxa bethenga badinga ama-prices kuma-currency wonke, babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo yeyiphi, bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu, njengoba sizwa kuthiwa lento ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebekukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abale-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.